Esikubona thina kuqakathekile kakhulu yikuthi iCongress, iSenate, lelo House ba serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhla ka 6 lungaphindi futhi lwenzakale, and ba make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo, njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi i-deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government, ukuthi hayi cha, ama-institution awala awe-democracy awala e-America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke, and njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi, u-director uzibambe kahle nje. Okungidanisileyo ukuthi kulokhu kulama-senator ama-republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyi-insurrection. Ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka i-blame kumabandla afana labo Black Lives Matter, labo Antifa, besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala lemvukela ukwenzela ukuthi bangcwelise uTrump. Kodwa yena uchile ukuthi hayi, bona so far ama-investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zwenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe. Ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president uTrump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016. Wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo, and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana amagrupu afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama-white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso kaBiden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama-domestic terrorists. So I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi i-Congress yenze umthetho, ngoba okwamanje uma ngilalela u-director we-FBI ungathi umthetho khona ngowama-foreign terrorists, awukho umthetho oqinileyo okhangelana la le-domestic terrorism. So ama-white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think i-Congress kumele ikunakelele konke khona lokho, iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama-sentence amade kakhulu, kwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawa.